Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
La emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 31 Ntulikazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Nesikhathi inani labatholakale belegcikwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali ngumphathi intambo wezempilakahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engene endlini ezama ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabelele ngezindawo bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikitho okhangelelwe ukwenziwa lamhlanje.
Hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya ukuthena 823 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo.
Umongameli Emerson Mnangagwa useveze ukuba obengumphathi intambo wezokulima umnumzana Parents Shiri ophiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lanxa abanye bebecabangela ukuthi ubulewe yichefu.
Zobvira kuti andizivi kuti ndokupi asi akabatiwa le-COVID.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Njalo ezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Ngesikhathi inani labatholakale ligcikwane leli seliqanse ledlula inkulungwane ezintathu 3092 elizweni. Lolu gatsha luthi inani leli ngelabantu ababhubhe kusukela mhlazi ku-13 kusiyafika mhlaka 20 Ntulikazi. Abalichumi lanye ngabe Harare kuthi oyedwa ngowe Midlands. Ababili kuphela ababhubhileyo ngabesifazane kuthi abanye laba ngabesilisa. Umhleli wephephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali kahulumende ngumphathi intambo wezempilakahle uDokotela Badama Moyo usebalekile endlini yakhe eMahajula ngemva kokuba amapholisa engene endlini yakhe emdinga. Amapholisa abethethe udade wabo kaMathuthu labazukulu ababili besithi nxa uMathuthu engazivezanga kabayi kubakhulula. Kodwa kuthe kusiyatshona ilanga bakhulula udade wabo kwasala umzukulu oyedwa ongaziwayo ukuthi usiwe ngapi. UMathuthu nguye owaqala ngodaba lwenkampani yokuzibazela ethiwa drugs eyaphiwa amadola ayizigidi ezingamachumi ayisithupha $60 million ukuthenga impahla yokuzivikela kugcikwane le-coronavirus. UMathuthu utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi amapholisa athi athole ama-mask amabili alotshwe ukuthi ibandla lezanu PF kumele lisuke esihlalweni. Lamagwaliba alemfanekiso kamsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. Kodwa uMathuthu uthi isimanga ukuthi kazake abe lakhonoku abathi bakuthole emzini wakhe. Umoyo othiwa ngumzukulu kamongameli Emerson Mnangagwa waxotshwa umsebenzi. Kunjalo nje abalwela ilungelo likaZulu intatheli zindaba labanye sebesabalele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini kombhikijo okhangelelwe lamhlanje. Izolo amasosha lamapholisa abesevele eqale ukuchaya abantu emadolobheni atshiyeneyo abakade bezama ukungena enzikini yedolobho bebabuyisela emakhaya. Lokhu sikudaba olufanayo inengi lezakhamizi zemaphandleni ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland lithi lanxa lizwile ngokutshengisela ukukhangelelwe ukuqutshwa namhlanje liyesaba ukwenza lokhu ngoba ukutshaywa lokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi akukapheli engqondweni zabanengi. Okunengi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Moven Ngwenya. Isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ye lapha ngikhona mina hayi bekukhulunywa uTedwane ebedinga abanye sebeze belahleka regalenda ukuthi kukusasa hayi lapha esikhona hayi kuthule abantu bahamba nje mamangala nje lockdown yona le yabuya uthena 8 to 3 so 3 bengajaba basebe emakhaya abo akula kunyakazela ukukhona. Indawo yakithi le ngesikhathi segugurawundi sibili abantu batshaywa. So nalona umoya lokukhona umuntu engathi ah wena ungangena kulezi uyatshaywa bayesaba abantu bakithi angeke ngikhulume kona vele uphuma uwedwa ukuthi kukurukukuru uyatshengisela ukhona vele usenzani ngoba usube lenhloni uwedwa uthi wena vele kuzatshintshani ukhona ngapha kungcono kakumbe usiyarari usiye stadiouse usiyaphwaka leyo ncwadi kodwa ngapha ekhaya akula ungakwenza abantu kebele kwesaba khona okuyana akuphumanga ezinhliziyweni zabadala kakhulu ngoba abantwana kabazi lutho sibi bangadwa wena thina sakubonayo lonelo gama lokho liphi
emadolobheni abantu bebebuyiselwa emuva ungathi khona ngapho like labona yini ukwanda kwamapholisa kumbe amasosha kukanti uhlupho lolu luyafana yini la selubhane esenta.
Hayi lapha akakula hlupho uthina kahle kahle iroadblock yethu babiba senta elubhane hayi kwabo ngalali for ukhona siyaphakathi lakho badinga lezo zincwadi abazifunayo ezamasobhuku labo ba njengendlela ukuthi kusemakhaya abayabe siya ezitolo ezinkulu sisiyafuna ukudla yikho kuphela uhlupho hayi akule kulula akufani edrobheni lakobulawayo sikuzwe khona abanye befona bethi hayi sebejayizwe sezindlini umumo wakhona kawusabavumeli kubana bebe phandle.
Kodwa abantu bahlezi njani khona ngapho elubhane balubona yini udubo olubonwa ngabaningi kwezempila kahle kwe-COVID-19 ukuswelakala kokudla bathola yini okulutshwana kuhulumente sikhangela wonke umuntu nje lo bengwe-MDC kumbe ZANU-PF.
Ukudla kakukho abantu badinga ngendlela zokhe ngoba ukudla kakukho sinxa sikhuluma nge-social welfare ngibone ngani inyanga isiphela sokuzokuphela kwesibili lokuthi kungayithola ngapha iripoti yakhona ukuthi hayi ukudla kukhona kumbe kakukho. Indlala ke ikhona njengoba sayimemezela angazi kumbe ngakhuluma ngoba iward 19 yiyo ngani ilomnyama sivisiswe lokusimelawo xa ukuthi kungazwakala singokudla hayi abantu bathole nzima ngokudla kithi kodwa ake lockdown hayi abantu bakhala besemakhaya sigomotula lamanzi endlala nenkomo kunjalo kubuye kube le lockdown yona le kodwa hayi abantu bazihlalele emakhaya abaphithizeli akula njotsi yokhuluma ukuthi naye mina kusasa ngizayenza lokho abantu basemakhaya bazidulele zwi.
Lo ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le elubhane. Umongameli Emerson Mnangagwa izolo uveze ukuthi obengumphathi ntambo ezokulima umnumzana Parents Shiri ubulewe ngumkhuhlane we-coronavirus. UShiri uphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe njalo uzabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre. Umchayeli kaShiri layo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzukwana esanda kwedlula. Umnangagwa utshele abantu kade besesililweni endlini kaShiri ukuthi uzabekwa lamhlanje eHeroes Acre kulandelwa iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ezabekwa yi-World Health Organization okutsho ukuthi kuzakuba kulabantu abalutshwana abazavunyelwa ukuya emngcwabeni lo. Abanye kubandla lezanu PF bebesithi uShiri wafakelwa itshefu ekudleni kulandela ukungezwani okubikwa sekuqhamuke kunkokheli yebandla lezanu PF. Umnanga kwangokwakhe wake wagula esemhlanganweni webandla eGwanda wathi ufakelwe itshefu ngesikhathi sombuso kamongameli Robert Mugabe. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana kumbiko wawethule enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe umngcwabo uzaqala ngehola lechumi lambili emini uphele ngehola lesibili. Kesizwe amazwi kamongameli Mnangagwa.
Atila kuziva nokuti paakashaya panga pasati pabuda maresults okuti ane chirwere chacho here chamazuva ano kana kuti ahana. Saka mazasi ndazouya aya. Zobvira kuti handizi kuti ndokupi asi akabatiwa neCovid. Ndozvinotaura bepaishi. Saka maprocedure eWorld Health Organization ndiyo ototeredza somurayiro.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma esililweni sikamnumzana Parents Shiri owayengumphathintambo wezokulima izolo. Lanxa umongameli Mnangagwa esithi eleZimbabwe lilahlekelwe kakhulu abanye kakhulu esigabeni seMathebeleland laseMidlands bathi bayajabula ngokubhubha kukaShiri ngoba nguye owayekhokhela umbhuqazwe weGugurawundi wona owabulalisa abantu abaningi kuzabelo zombili. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ukuthi njengoba sokufe isiphathamandla sikahulumende nge-COVID-19 singabona yini uhulumende eqinisa imizamo yakhe yokulwisana lalo mkhuhlane.
Akula kuqinisa ngemizamo yokulwisana nalo umkhuhlane we-COVID-19 i-coronavirus uhulumende kaMnangagwa angawenza ngoba eqinisweni abalayo leyo mali yokuthi balwise lesi sifo. Bengelayo leyo mali kunjalo eyinye le kade bethe bayithola ivela kuhlanganiso zomhlaba ze-United Nations. Sibonile sonke abakwenzileyo bayithethe bahle baqalisa ukuyilutha bayitshontsha bayiqeda. Sikhuluma ngabantu abangela ngitsho le mali yokuthi bazikhambise ezibhedlela khona phana elizweni. Nangu phela uParents Shiri nxa sizwa amahungahunga bathi bona abasiki bebunda ugulile wazama ukuzigijimisa ezibhedlela waswela uze wafe ngumuntu ogijimela ukuthi ayedinga ukuthi kumbe amaChina angamnceda yini ngoba esephelelwe. Eqinisweni angiboni bengabantu abangenza imizamo etshintshileyo kulale ekuvele kade kukhona ngoba eqinisweni kunje abala imali le yokuthi bancedise uZulu wonke lo ngezindlela ngathi kabala capacity amboni ukuthintsha lutho. Ngibona nje ukuthi uMnangagwa ngakusebenzisa khonoko njengendlela yokuzama ukuvalela amalungelo kaZulu ngoba siyakwazi phela emalangeni la abantu kade bekhuluma ngokuthi kubafuna ukubhikisha wahle wathi yena no i-corona isiqalile futhi isikhuphukile usevalela abantu ukuthi baphume wafaka ama lockdowns wafaka ama conditions.
Ukudlula kwakhe uShiri ubona kuchiya ngapi ukudlephana okukhanyaso kukhona kubandla lezano PF ngoba sizwe iPolitbureau isithi akhona amalunga alelibandla azama ukugenqula uMnangagwa afake uChiwenga esikhundleni sakhe.
Ukudlephana kuzana uPF okokuqala kufanele sibe kwazi ubekuvele kukhona njalo siyakwazi ukuthi buke kwaba lesikhathi laba abavela ehlangothini lwebutho oShiri osibusiso moyo labo Chiwenga labo abanye abasuke ehlangothini lwebutho beza ngapha kwezombusazwe kuke kwaba lesikhathi kuke kwathiwa bese betshaywa ngamapoison iningi labo bagula nangana lo Chiwenga size sambona esiya kuwe vuka eseChina. Eqinisweni yikuthi uthuthuva loluvelo belukhona akungeke kusimangalise futhi abasekeli bakaShiri nxa bezavuka namhlabe sithi wabona ngalo Shiri ufakelwe iJFU emdlile kungenzeka njalo futhi njengoba ngikhulumile ngaphambilini asingakulibali ukuthi uMnangagwa ukhuluma konke lokho ngenxa yokuthi la uyakwazi ukuthi sokulokukhonona ukuthize phakathi kwebandla lakhe ngesilungu singathi phecelezi yi-preemptive move ayenzileyo ukuthi azame ukuthi ahlabe ngumuntu okhanya ngani yena unika uZulu wonke nje information masinya masinya kwezo ukuthi amahungahunga lawo ahlaqedelane lawo kodwa kuyikuthi kukhona futhi okungabe ekufihla phela amajuba kapho nguphapha nje kungela lutho umtholi wethu sileyo kungabe kukhona ukukhona Nkomo ngoba sikhuluma ngababulali laba uShiri yena lwane sikhuluma ngayo ube ngumbulali engumphangi sikhuluma ngesikliwi esingaphezukwazo zonke indlela esingazisebenzisa ukuthi simchaze ukuthi ube ngumuntu onjani ngobubi bakhe la ngezenzo zakhe ezimbi
umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekwele Dubai Siphinde saxoxa lo mkhokheli wenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust iPIST yona elwela ilungelo labantu abahlaselwa ngumbhuqazwe weGugurahundi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlebe Zulu isizwe sikamthwakazi sididekile ngoba uParence Shiri kasekho. Ukudideka kwabo ayisiki ukuthi bakhala izililo mbe bayathandaza ukuthi umoya wakhe uyephumula. Bakudidekile ngenxa yokuthi njengoba sebephongufa bonke abantu ababephatheke kuGugurahundi siza qeda njani uhlupho lweGugurahundi ngoba umgabe laye kasekho. Labanye ababemncedisa begongoda abantu besindebeleni laba Midlands labantu bezapho lokho besifa one by one uParence Shiri nguye wayengukhomanda weGugurahundi njengoba lokho kukhulunywa kuthiwa kukhulunywe ngeGugurahundi sithina abanye esingama victims esabulawela izihlobo labantwana sasithembe ukuthi kwelinye ilanga abantu laba baza kuya thoniswa emthethwandaba bazikhulumele ukuthi babekwenza ngayani bazaxolisa uma befuna ukuxolisa abantu bakhumisane umlotha yikho ke njengoba lokho besifa udaba lolu lungakaqedwa luzabanjwa njani kusasa thina be Post Independent Survival Trust sithi kuyasihlupha ngoba uhambo lokhelu lukhona umsebenzi lokumnengi wokuthi abantu bazwisisise ukuthi babulawelwani ngeGugurahundi.
Lo ke bekungumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umkhokheli wenhlanganiso yePost Independence Survivors Trust kumbe PIST ngamafitshane elwela ilungelo labathintwa ngumbhuqazwe weGugurahundi. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi amalokithi asebhahe igcikwane lecoronavirus asengamachumi amabili lanhlanu 25. Amalokithi la akhokhelayo yiCowdrey Park lePhumula ezilabantu abangamachumi ayisithiyagalolunye 90 abalegcikwane leli kuthi iNkulumane 27, Magwegwe 28, Lobengula 29 lamanye. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa athi asethole ubufakazi bokuthi kulenhlanganiso zakwamanye amazwe ezisebenzelana labeZimbabwe abaqoqa ukutshengisela ngokuchisa indawo ezijiyeneyo zelizwe lamhlanje. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela basakazi baka Studio 7 kunye nabalaleli. Lento lento yenziwa eZanu-PF lethu nakasiyijabule. Kasiyijabuleli yona into yenziwa eZanu-PF. Mina lami ibizo ngihlonipho Sebutswana kwakadesi njengamanje. Into yenziwa eZanu-PF le kasiyihloni. Khona oko ukukhulunywa ngokugawulelo, ugawulo ukhuluma kobugebengu ukuthi yena swadliswa kuZanu-PF wadla wakwana washutha. Uyamazi indoda edliswele, yazi indoda edliswe ingavele idle kwenzeka isavumi lutho noma ungayitshelani ukuthi umfazi wakho uyenze so uyenze so kavumi ngoba vele swadla sutintezo zogawule bahawule elizweni leZimbabwe bahawula kodwa babhizi ngeZANU-PF bawumelele kuZANU-PF ukuthi kuyini abakutholayo kungcono kuwona abantu babantwana bafunda kuziphi izikolo bathenga kuziphi izitolo bathi bona baphila ngaphi bathatha imali bayithatha kwapha amabhenki lapho kule mali khona bekhanya besala kangaka ngokuganga okungaka abakwenzayo
sanibonani kustudio 7 ye bakhulumayo ngogogumama ngiseGoli kodwa ngizalwe Plumtree bantu bakastudio 7 liyacela ukuthi sikhulume imibono yethu kodwa kalikhiphi angazi lifuna imibono enjani ye angazi lifuna imibono enjani lakhuza lathi akufuneki ihlamba akusela mntu okhuluma ngihlamba mina wami 2 aliwakhiphi ama audio angazi lifuna enjani kumbe lifuna kube labantu abakhulumayo angazi ngobani njalo ake lifake imibono yethu lathi zwakale lapho sisola khona khona sisola kale ye ngoba liyayifuna imibono licele lisinike number kodwa alikufaki alikufaki iZimbabwe ayikho right sonke isikhathi nje angazi mina mangabuza ukuthi kuyini vele ukusijabulisayo kuseZimbabwe akula manzi kakula mota kakula ezihambayo kahle magetsi kakula ukuhambayo kudla kuvele kwamanye amazwe kuda isasekudura hayi khona hayi nake ngicela like lizame nje ukuthi ama-audio ethu esiyabe sifake imibono kahle kahle liyifake siyilalele siyishe
njani balandeli bestudio 7 hayi ubaba loyahlupha lo mnangagomane kaphume kwathathi masibheke kuphuma umgabe sasithi mebhe kuzoluma mebhe sokuzolunga manje hayi kunzima lokho lizwelela nyekela fana lunga iZANU-PF mayiphume mayiphume kuphathe enye iphathi sikhathele ngombuso weZANU-PF le imigaqo ifile kithi manje amabhasi ezihamba eceleni kwemigwaqo gwaqo ibolile kithi le tsholotsho likunzima ngabe kuthiwa mnankakwalayo lesifiso ngayihambe le ndaweni zakithi le ibone kule kumotshakele kakhulu akaphumi ayiphume iZANU-PF kungena enye iphathi imebhe ngasilungisela impilakahle lathi umbuso asiwazi umbuso ongcono sowubonela kwamanye amazwe freedom lokhu esazalwa 1983 noma kuyenziwa independence akubonakala independence yani iZANU-PF iphume iZANU-PF must go
siyatshona basakazi bakastudio 7 thina silokuthokoza ukuthi uShiri laye uze wafika emangcwabeni sasicabanga ukuthi njobe ngublack jesus kazoza aphuma umphefumulo thina abantu bemathebhelele ndisibile hhayi siyaselebrate ukuthi unkulunkulu uze waya ngasifudlana ukuthi ngabonke abayenza umguqazwe lo bebulala abantu bakithi bemathebheleni ti bagijime unkulunkulu ababambe masinyane besheshe sibili belandelane ngobuningi bayo ingozi yokubulala abantu bakithi babambe shuma bephele ngamandla wasihawulisa lo muntu emathebheleleni ndila namhlanje abantwana banamabhethi ngenxa yakhe lezi kula kula mfundo sengathi ingozi yona le yokubaqede esishoneni abantu bakithi bangavuka phansi bebaqede amandla yabo
ye msakazi westudio 7 labonke abalaleli beZimbabwe nangudawu sibanda laphana siyabonga kakhulu inkosi thathile eyiwephayo phumule ubaba uShiri sikhaya kungele imuli yakhe kodwa njalo kwezihambi lesizwa kuthiwa ube lesandla kuground siyazi ube lesandla ukuthi sizwa ube lesandla so sibe sesicela lo omunye wakho seleyo ongumongameli wethu esangivotelayo umnangakho luwathula umbuso umbuso wavotelwa ukuthi aluba uyangenela ku TV ekhulume loba mayangenela sekhulume ngeunit J 22 December ukuthi okwakusenza bebulala abantu kuyini ngoba indaba yangkhona inde kakhulu kususela 1984 bebulala abantu kuze kuyofika ngo 1987 lapho inkomo yenza iunit lezano so ngasize uba umnangakho wayesitshela ukuthi ama minutes abo uma besiyahlala no Robert Mgabe babe sithini neviki yeviki babethi babuleleni babe vuna inhlanzi babe qhumilizwe babethi bayenzani babe qhumilizwe kwakuyinjabulo kibo babe thini mabehlangana bebuya bulala abantu emathebeleleni siyabonga
njani lonke kustudio 7 labasakazi bethu no hayi siyabonga kakhulu indaba elizisela zona ungathi abantu bengatoyitoya ngamandla la ngamkhuhlane ukhona abatoyitoya igavumenti ebusayo ingumkhuhlane. La macala akahanjiswa ngendlela, amacala wonke ahamba ngentando kagavumenti obusayo. So kungcono abantu betshengisele loba kulo mkhuhlane bengabi le ndaba vele umkhuhlane uhleli ukhona futhi umkhuhlane wazo ngalendi ukuthi uqala uphele uyaphela uphelani nikawupheli. Abantu abangena ezitaladini betoyitoye kakhulu ngamandla aphuma uhulumende lo, ngoba labantwana abancane sebeze befisa ukufundela ukuba amapholisa wabazi ma ulipholisa uthola imali ebantwini, uyawumisa imoto ubuzile esensi lobile esensi khona suthola imali. So umsebenzi osufunwa ngabantwana obusela amapholisa namasosha konke ngamasela. So uhulumende lo ngeyi-31 ngaphume.
Yazi mina ngithi Mandebele elimela amashona liyehluleka. Amashona asiqeda sonke amaNdebele, abulala okhulu, asilabo okhulu, asilabo baba ngendaba zenu. Phezu kwalokho liyabamela amashona amaNdebele. Angazi ukuthi liholani okukhulu, lidlani, liyangehlula. Angikwazi ukuthi lithembeni kumbe lidlalayo umnangagwa lamashona akhe.
Hey madoda, uDr. Mavaza uyazi izinto oyikhulumayo. Khuluma ngamaNdebele kabuhlungu kangaka abantu abaphelayo. Uthoni nxa isitsho njalo. Wavele yena mthetho wakhe wazala ngawuphi umnyaka sini wa 80 ongaziyo into yenzakalayo. Sifu wo, hayi, hayi, bangaqala ukuthi basixayisa ukusihlokoza bekhuluma kabuhlungu kangaka.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika. Oyelilunga ledale le-Senate kubandla lama-Democrats umnumzana John Lewis, oyelwela ilungelo labensundu, uze wabekwa izolo edolobheni le-Georgia. Abake baba ngabomongameli belemelika abathathu, abomnumzana George Bush, Bill Clinton lo-Barack Obama bebesesililweni sakhe ongayanga ngumongameli Donald Trump. Lokhu kwenzakala umongameli Trump esithi ukhetho kumele ludluliselwe phambili ngoba kule gcikwane le-coronavirus elingabangela ukuthi abantu bengayivota. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Sokusondele sibili kodwa laba izingcetshi bathi hayi uBiden uyakhokhela. Kokhela sibili ngemklomelo embili esingathi 2 digits. Kuthiwa ke umnumzana Donald Trump uthakazelelo lwakhe ebantwini luyalisiwa luphela, abantu sebekhathala ngaye abaningi. Kodwa kasazi ke ukuthi kuzazala nkomona. Iyakasekwazi sibili, sizakhangela sibili sixwaye ukuthi abantu bangaphuma bayevota yikho kungenza umehluko ukuthi kuza kuma njani.
Umnumzana Joe Biden uthi yena uzazisa kuviki ezayo ukuthi uzakhetha bani uzaba ngumsekeli wakhe. Sizwa kuthiwa uthi uzakhetha onsundu njalo engumuntu wesifazane. Wena ubona engakhetha bani ongenza ukubana umkhankaso wakhe uqine ukwenzela ukuthi banqobe umongameli Trump?
Ya, uBiden lapha kulolo khetho olukhona edinga umsekeli wakhe obathi running mate ukhanya kulobunzima, kuzaba lobunzima sibili ukuthi aze afake ukuthi yena usethe ungqe kulowo muntu amfunayo. Kodwa njengoba uthile ukuthi kukhanya uzadinga owesifazane onsundu, laba abahibe abalidayo abakhanya bekhangelelwe oqala uKamala Harris weCalifornia, kanye abona wayengowe owezemthetho eCalifornia, then kube sekuba labo Susan Rice owayekulokhuzen kweze Foreign Affairs kuba Obama, kube sekusiba labo lo mama Atlanta lo mayor. Ye, baningi sibili bambalwa. Kodwa ke mna ngibona uKamala Harris lapha nguye ozathatha isihlalo, ngoye sibili ongayenza izinto zihambe. Futhi sitsho ukuthi uBiden owenza khetha umuntu onsundu ukuthi abantu abansundu yibo abamengenisileyo kule power. UBiden wayevele esengasela power, wayesedliwe sibi kulelo khetho.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala edolobheni le-Ohio ngapha kwele Melika. singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele indaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe ligcikwane le-coronavirus. Umhleli wephephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com umnumzana Mduduzi Mathuthu waveza udaba lokuchaphazwa kwemali umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo usebalekile endlini yakhe ngemva kokuba amapholisa engenile efuna ukumbopha. Abalwela ilungelo likaZulu intatheli izindaba labanye sebebasabelele ngezindawo zonke zelizwe bebaleka ezindlini kulandela umkhankaso wokubabopha phambilini ngombhikitsho okhangelelwe lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.